sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le America phakathi ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle ele Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC the African Union ulandela ukuchothozwa kwakhe ele Zambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izembe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ulabanye abathi lenze kahle ele Zambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye Southern African Development Community le African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakule Russia ngobudlelwane belizwe leli lele Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela umnumzana Vladimir Putin ukuba ele Melika lisekela ele Zambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba ele Zambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le America phakathi ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private it will not be known but unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje thiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia irelationship ngiyakudala le it's an old relationship which goes even before singakabi le independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia uMnumzana Vusi Moses Philes Banda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye kungaba nje ibe ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ukorrect ukuthi aye raise leyo issue kuSADC because i-call okufanele bakwenze yona i-platform available ku-Might of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. U-president wase Zimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla leZANU-PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele Melika.
As long as kulabo HH leZANU-PF akula budlelwano obuya phambili kodwa ungaba le HH ne opposition eZimbabwe o Triple C banivani baba lobudlelwano thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe okhayele sithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhayela i-security yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunde eZambia. Umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise isecurity elizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Elomeli kalidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi leAfrica ukuqela eZimbabwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawafu.
Wezemabhandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo. Bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisitshiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ngenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UManxube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abayabe bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe. Ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona, kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation uMnumzana Roni Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama. And so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
UMnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers Course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisa ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithela ukuthi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje, abafana lamankazana bayafanana kulamehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaRanger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals, ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiywa ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 obulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu kakuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano. So usuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela ayisukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha estoyiseni. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU-P F lapha wona athi umhlangano weSADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu betshaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu itotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulomuntu umuntu ezicamule unyawo lingangithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlu umze e-screamer. So kunomuntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhlelizwe nje. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela even ephalamende omunye u-MPO wethu owebandla u-Honorable Jikomo owebudirire uzamile ukuyikhuluma indaba yonaleyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwa ndaba kodwa thina lapha esi-concerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngayo.
Yinto eyaqala kudala lingakhanyela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibhonu lezi betshaywa belala phansi. Liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTrudy Stevenson zona umuntu ongumama ngendlela achaywa ngayo weza waza wephuka isandla. So and ukhangele lo lokufa kwabo Mo Blessing and ukhangele even la lesikhathi sese election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi bechaywa, kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama. Kunje so ugcina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akho naku-constitution.
Leyo bekuyingxoxo nkosikazi Ellen Shuri Yethenga omela iHarare edalela ePhalamende kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga, ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi silibhadeleni namhlanje. Kusigaba liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke siphoka lembongelo Dumo umnumzana Obed Dube uzibizwa ngokuthi African poet. Dube siyawamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa, salibulani lonke balaleli emagumbi mina nimane omhlaba ngingakhohlobingela la umsakazi. Ngithemba liphilile lonke nama engiyadodoba nje.
Yes, akwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa. Kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa lithi ogogo baziintombi zami namankazana ami. Ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo. Esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando. Sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphila emhlabeni. Ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary, amapheni, amapenseli, abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye, nxa sikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo ezinje.
Ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina umama nelabazali. Ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangeke ngihlale phosi inyanga yonke ngelapheni uzwe ehlakule emzini kumbe ufothole imigqube emzini ukwenze lokho. Ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abanengelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali bese sibabona esikolo. Kumele sibancede njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka aphinde abuyele esikolo. Uma kumenza inyanga yonke ngethemu uyabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye mbona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni. Ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni. Ezalukwazi ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhali lwana ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba lamasiko kwakithi. Abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayadloya babenyanya abanye bayababalekela. Lesenke ngafika kibo abanye ufikisothwa ula abantwana labazulu ukuthi abafuna ukumbona abathi uyaloya. Kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi la ngisazenza isihlakaniphi ngisababalekela. Loku balinethi sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa. Uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi. Ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo lezo xhumana abantu baningi kubajabulisa lokuba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abaqhuba intshosi beziningi. Kodwa ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafa ngaluthola aluba ngabe nganginqenqa ngibabalekela.
Unxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni?
Bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga. Bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngama uniformu, izicathulo nari kwesikolo, amaphethi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenesi. Khathesi kuyaqanda lezingubo. Olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi. Baningi abantu abadinga lezo zinto, kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami za WhatsApp zithi +26371Q 0172 plus
0372 3369 72
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Yes, sike sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Ndebele ake sizwe ukuthi bathini Yes, siyabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSwatik African Union ngele Zambia sizwe ukuthi bathini uBim Mdawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin iZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu asifisi ukuthi akuphinde futhi sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kalabacebisi abakhona Singazi khona pho ke mdawini siyakuzwa kakhulu. Dumela ihle manzini la ubhalile lapha uthike. Kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke iphoqana labantu beZambia kungani kuba khona ongani kuyahlupa. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe badlelana kuhle lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamana ukuthi kulungiswe khonoku. So khonoku ke ukuthi adlelane noPutin. Ecine tetisa elemelika sibona zana sonto ekondileyo kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey lapho umuntu omdala wachayiganga noma kuthwani Thando Ndlovu la uyathi ukuthi hey bantu kambe wasekutheni umongameli sethula udabolunje vele indamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi ukhulunywe khonoku ongani kunjalo kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi kunengikhonoko lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenze kuhle kuzobuya amanye esiza ukuthi wathini mthokozisa indlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe so singakhohlwakhonoko njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge then kudube ndaba uthi ya umdala lapha ucabanisa abantu Hey kuyahlupa konke lokhu. Kuzobuya ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni akona nto ezahamba kuhle. Ye laba ke ngabantu abasithumele imilayezo yabo khonapha kustudio 7 ukhasi leVOA Ndebele. Thina lapha asikasandla lokuthi bethulani bazithulela ke abakhuphisayo. Ye kunjalo siyabonga kakhulu. Kwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Nj njani uyabingelela umcebisi ocelela amathoko amahle hamba nawo bright ngisithi ngiphila abantu bakithi khona umsebenzi wethu esiwenzileyo ngodisemba odlule sahluleka ukuthi simlethe napha kustudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sithe sike silethele wona namhlanje i-enjoy lapha kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuthize ngeli ngifike ngithi khakha ngisabele cholocho ahlangana nodahle channel is like TV bese uthamatha amahle 2023 uzodlala nje zonke ngobunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi sicela futhi ne sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 0838910413 nesincedise kuze nathi sibe namandla siqhubeke sisijabulisa abantu siyaphambili sithi siyabonga lapha thank
yazizwa ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singakehlukanisi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba eselazo namhlanje kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale